ngifika ngafika amapolisa esevele angena esontweni bethusela umfundisi wekhona okhona ngalo ngumlungu. Bamtshela ukuthi angavuma ukuthi singene isithandazi, bazambopha. So sazama ukusixoxisane labo, basitshela ukuthi umthandazo wethu okhona awukho emthethweni, njalo kasitshelanga amapholisa ukuthi sifuna ukuthandaza. Bagcina sebebiza i-riot lapha eyafika yethusela abantu. Sabona ukuthi siyekele abantu betshayela ukuthi bathandaze, akusinto enhle. Sasesigcina ukuthi abantu bachitheke, kodwa kasimanga khonapho ngoba sabizwa amagqiqa ezibadeni lawyers for human rights ukuthi bazosiphathisa ngoba lilungelo lethu ukuthi singene sinanzele aba bantu ngomthandazo. So sikhuluma kunjenje lamhlanje igqiqa lethu libhalele ugwalo ezahambisa emthethandaba, zizazama kudinga enye indawo, kodwa sifunde sihlanganise ngesabatha lezayo sinanzele aba bantu abafayo abalokhu besemagameni imoya kulokhu izula ukwenzela ukuthi bazi ukuthi siyabakhumbula.
Eminye imbiko ithi umthandazo lo uqhubekile phambi kwenkonzo yena le Baptist.
Nxa kuwukuthi kwenzeka inqokwenzo sengisukile ngoba mina ngesikhathi kusenzakala sibiza amagqwetha lapho sihlangane khona nabanye kade besele, savumelana ukuthi indaba kayiye emthethandaba. Uloya wasithembisa ukuthi uzahambisa namuntu indaba yakhona, so sengimelele ukuthi ngazi ukuthi uhambe njani.
Umhlangano lo ubuqakathekile yini njengoba siyezwa lamhla umnumzana Sikhanyiso Ndlovu?
Akula nto enjalo uSikhanyiso, ngiyabona ulokhu lobuthongo bayizolo esikuthoyo thina lapha. Nxa kuthi indaba le yaqeda ngesikhathi somanyano wezanu-PF lezaphu, ngaba bavumela izaphu ukuthi yanelise ukungena emamayini avalayo, bakhipha amathambo ezihlobo zethu, bayengcwatsha njengolungcwatsha kongonke umuntu. Sikhuluma kunjenje iningi labo baphakathi kwabo kwamabhalo, abanye bakuma-shallow graves. Kanamuhla kunjenje asikwazi ukuthi abanye iningi ngikhona babeke ngaphi. Sifuna ukuthi siphiwe ithuba lokuthi siye bakhiphe embalini lezi, sibangcwabe njengomuntu wonke. Njalo futhi kulabantwana abasalayo iningi labo seke namathumi amathathu namathathu okuzala, abanazithupha, abanamaphasipoti, abalani, ngabantu nje abahamba ezimbabwe abangaziwayo ukuthi bakhona. Nxa kukuthi indaba le yaphela, kungani benganelisi ukuthi abantwana labo baphiwe amaphepha? Sisakuthi kumbe phela bayavuma ukuthi yebo yaphela le ndaba ngendlela bona bayaziyo, kanti abantwana labo badubeke ababuhlungu kangaka kuthi babaye ngathi akula nto yaphelayo. Ingani amaqhawe yabo abalwa ukuthi baba basekhiphe ebugqilini bamalungu namhlanje bayahamba besiyabagebha, bayebangcwaba ukutsha.